siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 20 kumpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lilokhu ligcizelela ukuthi alisoze lenze amadili ngesikhathi sekhisimusi njengoba kungelamali. Siza kuzwa ingxoxo esiqhubela basemaphandleni kanye labasemadolobheni ngalolu daba. Iningi lamabandla aphikisayo liyavumelana ukuthi kufanele amabandla la abambane abumbe umanyano ezakhetha ozawamela kukhetho oluzayo olokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2018. Ngoba kuyiyo indlela yokunqoba ibandla leZANU-PF elibusayo abalethesa umlando wokwehluleka ukukhuphukisa umnotho welizwe. Kweziphathelane labatsha sixoxa nomculi u-Abigail Moyembwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lilokhu ligcizelela ukuthi alisoze lenze amadili ngesikhathi sekhisimusi njengoba lingelamali. Asizweni ukuthi kwenzakalani edolobheni lakoBulawayo, kungxoxo esiqhubela uCouncillor Lillian Mlilo kaWard 12 eNjobele loBhengula.
Hayi, abantu abathabanga sibili. Hayi, abantu abathabanga, abantu abashopa, abantu bathabala mali. Abantu anti vele banxithiwe lamabhonasi, abantu bawomamudzi angayenziwo. Ngoba compared to last Christmas ya last year kwakukhanya ngesikhathi lezi ukuthi sokusenzakalani. But kathe sayikuthulisile sibili zwi. Sesakhuluma izolo omunye khulume sithi uyibona i 2 liters ye drink ukuthi imali na ngasade kuyiphimbe yona la ama plastic besithi i dollar 10 cents. Omunye sithi ngangcona umuntu ezithengele grocer lapho kuyi okuyi dollar khona. Anti yabona mboni ngani bangabe bekhuphukisile futhi ezinye izinto. Anti kweminye iminyaka ngekhisimusi bona labana bavela khona le eGoli baba baningi kathi mina ngokunanzelela kwami kathi balutshwani ngoba mina abami sibili lamadofuze bebayothi siyabuya sithi njobe irandi kuthiwa ngapho kalithe. Kakubuyeki sizaphenduka ngani loba sizalitshintsha njobe besithi 100 rand $5. Kuthuthi kebe ufanda ukuthi vele ngiyabe ngiLondon ngona ngesihlalele.
Laphana ababececisa emawindini kudwetshwe kukhanya ukuthi kule khisimusi lokho kusenziwa kumbe lisiko eselalahlwa kudala.
Hayi kugqoqo lokhu ngoba kwezindawo uyakuthola sibili kufakiwe kwafakwa lo Father Christmas but ayisiwo wonke kusafanani la kudala ukuthi wawubona lamabhaluni nxa uzidlulele egcile yonke indawo kucecisiwe sibili. Hayi akukho, hayi kathe sikakukho. Ngendlela mina embone ngaye ngoba lami ngize ngakhuluma ntshela sibili omunye umuntu ukuthi hayi bantu. Last year lapha abantu abasebedlula lapha bethwele izinto amaphepha bheka amateksi ethwele abantu bethwele ifood ukuthi sokutshengisela ukuthi khona uyisiya kukhisimusi akusafanani. Lakathe futhi loba bevela khona le town sibabona behla. Ungcenye umuntu uthole okuyidrink okuncane lokuyi-cooking oil okuncane le rice eyi-1. Laphana wawubona abantu ukuthi ya, kuyakhanti ikhisimusi wabantu bethenga amakhathuni. Anto yabona mina nginje, ngiyangizamela ogogo lami lapha ewadini yami. Ukuthi ngithi ngcono ogogo ngikhangele ukuthi ogogo bangaki ewadini yami. Ngicela kubo bonke business person lapho ukuthi lingasincedisa ukuthi sinikeze ogogo abangasakwanisi abahlala lezintandane ukuthi labo bathole for ikhisimusi. Last time sibile kuceleni kwami ngathola sibile izinto ezazingani ziyakhanya kodwa kathesi hayi angitholanga ngendlela eqondileyo. Hayi angitholanga ngoba amakhathuni nje mpho ngithole ongamakhathuni kumbe okuthathu okwesawudwe irayisi lethukela vele kulutshwane kokuthi labo business person labo bathi hayi kuyala akulalutho mama kansela. Compared to last time ngize ngicele.
Lo ngu-Councillor Lillian Mlilo kaWard 12 eNjobele loBhengula. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Siphinde saxoxa lomela iBinga North edalele eParliamente uMnumzana Prince Dubeko Sibanda. Yena othi abantu besigabeni sakhe bakhathazekile kakhulu ngokungani kwezulu, ukuchisa, ukutsha kwenhlanyelo abayihlanyelayo, kanye lendlala ebabhekileyo ngomnyaka ozayo. Okokuthi lokucabanga ngelanga lekhisimusi kuzichithela isikhathi.
Okwekhisimusi injwayelo yokuthi ngalesi sikhathi abantu bajwayele ukuthi bezithekele amatshwala abo bekholise babe nemidlalo ngaphakathina kwemizi yabo bekholise bezinathela behlangana nezihlobo eziyabe zivela phandle kwelizwe njalo neziyabe zivela emadolobheni zisiza emakhaya njengenjwayelo ukuthi abantu bajwayele ukubona ngesikhathi zekhisimusi. Kodwa lo nyaka hayi ukhanya ngani indlela zomile ukhanya kakula abantu ababuyayo bevile emadolobheni besizothenga emakhaya ukuthi bekwanise ukuqedisa lezihlobo ungezwa amazimbabwe nekhuluma athi hayi abegolile umnyaka bangabayanga bona baze bebe ngcono ngenxa yokuwa kwerandi so-ke akula bantu abavile egoli babuyayo ukuthi behambe belungiselela i-Christmas emakhaya abavile emadolobheni kasibaboni besiza ngenxa yokuthi abaningi emadolobheni baxotshwa umsebenzi umnyaka loku labantu abaningi abaxotshwa umsebenzi ngabanazo izimali zokuthi beyanelise ukuthi bethenge bekholise lezihlobo labangane emadolobheni emakhaya so abaningi babo sibabona bengabantu abazihlaleleyo emadolobheni bengabuya emakhaya so kakula luthola ukhona kakula activity noma sengaze sihambe ezitolo uyathola ukuthi hhayi kuzithulele akula lutho olukhona lomnyaka akula khisimusi
umumo unjani uqathaniswa le minyaka edluleyo kumbe lokhu bese kuvele kuyinhlala yenza
ungakhangela iminyaka edlulileyo iminyaka ye-government of national unity abantu laphana kwasekungani siphume phakathina kwesikhathi esibi sasesingena esikhathini sokujabula kodwa kathesi kusukisela kungenela uhulumende ongenileyo ngo-2013 bekungani kungcono ngoba bekusese lobubelo kade busuka ku-GNU but 2014 uqalisa ukoma kodwa lunyaka ukhanya ngani hhayi kome kakhulu kwedlula iminyaka yonke edlulileyo ngoba sikhuluma kanje uyakwazi ukuthi ebhinga siphila ngenhlanzi omile uzambezi kungelamanzi kutho ukuthi nenhlanzi zakhona futhi kazikho lumnyaka
lo ngumeli weBinga North edalela ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda sixoxelaye ekhonale eBinga.
Iningi lamabandla aphikisayo liyavumelana ukuthi kufanele amabandla la abambane abumbe umanyano ozakhetha ozawamela kukhetho oluzayo olokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2018 ngoba kuyiyo indlela yokunqoba ibandla leZANU-PF abalethesa umlando wokwehluleka ukukhuphukisa umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla se-People First, umnumzana Max Mkandla, kanye lesiphathamandla se-People's Democratic Party, umnumzana Sengezo Chabangu. Umnumzana Chabangu usungulele ingxoxo ngokuchasisa ukuthi lanxa ukhetho eZimbabwe luvame ukungakhululeki ngenxa yodlakela lokuqelibezela, ukumanyana lamanye amabandla kungadala umahluko.
Amabandla wonke ezombangazwe angaze akhangelana naphansi ahloniphane ukuthi weza ulesithe yodwa kumbe kakangeni ekukhethweni ukuthi sibone ukuthi le ulabantu abangakanani asizeni sonke equal. Futhi mase sihlonipheni savumelana sidinga ama-churches, sidinga ama-students, sidinga ama-civic organizations. Sibe lokubacebisa ukuthi indlela esizayithatha ngeyokuthi ngeyokubambana. Kodwa abantu abazaba lesei kuyona le ndlela yokubambana lokufoma i-coalition ngama-political parties. That sizama ukuthi restore confidence ema-churches ukuthi ama-churches yibo azala abantu. Ama-civic organizations yiwafela labantu. Abe lethemba lokuthi into le esiza kwenziwa lamhlanje yinto engazange yenzakale ngo-1980. Lanxa kube kwaba le-coalition but azange kube le-coalition okwabizwa khona wonke umuntu bangakuthi gwaka. Singakhuluma ngama-reforms but ama-reforms angayekela ukuthi abambanise ama-political parties. Le mpumela izayenza njengeka-2008 sesesiwinile but i-MDC ekanqube yaphuma le-5%. Sayesile ukuthi sithwale i-threshold ekwanayo ukuthi sivuse. Kungakhathalekile ukuthi ngubani ozathungamela leyo coalition. Okuqakathekileyo ukuthi yindlela yokubambana, yindlela yokuthi nase niyitandile livumeleneneni liza kwenzenjani, abantu lizakwenzelani.
Kuyiphethe baba Mkandla, ilizwe liqhubeka lisiya nganxele, kwenziweni?
Okuqakathekileyo ukubambana kwamabandla, njalo okunye okuqakathekileyo kufuneka lama-thinkers, hayi lo muntu khona ovuka kusasethela sengile phathi edinga imali. Lapha kufuneka lama-objectives abantu, abantu yibo abaqakathekileyo. Umuntu kuqala, njalo kasila ma-politics liyana elobandlululo. asifuni ukuzwa ngomuntu othena phansi ngomunye umuntu. Leyana yislogan esasiyenza sisemphini, sisithi phansi ngamabhulu. Kathe sabula bhulu la, akula umuntu okuthiwa khona ngumphansi laye. Esikudinga thina ukuthi abantu bonke kababambane. Nxa sesiye ekhethweni, kusiyabanjwa ngokuba nema-coalition khona okwakutho uthabanga ngibele ngakutho phambili. Kumele kudingakale ukuthi khona izinqumo zethu yizinto ezikhona. Amabandla wonke esuthiseke ngakho sesingena ekhethweni sibambele siyekhankasa ngokugcweleyo hantsi ukuthi khona iparty ifonyele kuphela kuphe ngokuba yi-opposition we want to form a government yinto esiyidingayo ngakho-ke amabandla wonke njengoko esithi ubabuthabanga siyakwamukela thina lokho ngezandla zonke sikhangele ukuthi khona ama-election ikhethelethi kungaluphatha njani okwe-reading lokhuyana bekutho lokhuyana lokhuyana yinhloro yi-draft asivele funke ukukhangela lokhuyana weze bekurikwa kumbe bekungarikwa yikho sikhuluma ngama-electoral reform yikho sisayine loliyana ugwalo loliyana sesibuyele khona laphana ukuthi khona asifuni umuntu ozarika kumbe ukwethusela abantu ungabi nodlame bengabantu bemasonto laba amabhishophi ecaweni yibo singabakhuthaza ukuthi bekutshitshe masinyana ngoba ama-election abizwa ngendlela ezimbili unkulunkulu uyangenela kumbe umgabi ehlale kuzoyefika ku-2018 kumbe unkulunkulu engenele ama-election evuke khona kusasa sokunokunye kuyabe sokwenzekele phakathi khona lapho so-ke ngalokho-ke asihlaleni sikhuthazana ukwenzela ukuthi siyakhe kuhle isizwe sethu sibambene silugatsha lunye siba phansi kophahla lunye
leyo bekuyingxoxo lesiphathamandla se-People's Democratic Party umnumzana Sengezo Tshabangu endawonye lesiphathamandla se-People First umnumzana Max Mkandla bebexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zika Chris Gande we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Siyadibana mthwakazi omuhle kuhlelo lwabatsha. Igama lami ngu Chris Gande ngimele uNtungameli Nkomo. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo ntombazana osakhulayo yena ongumculi igama lakhe engu Abigail Mwembe. Okwakuqala ngiyakubingele ngikwamukela kuhlelo. Ungasitshela nje ngokukhula kwakho ukuthi ukhule njani, ukhule ngapi njalo kuyini okukhumbulayo nje ukuthi usamncane.
Ngikhulele eDethe. Engikhumbulayo kakhulu ukuthi ngumuntu ovele okhule ethanda into zokucula and ya ingoma zokholo. Ya mbeleke ngibhale ingoma zami kuzofika ilanga namhlanje. Senze ngathatha ngakwenza kwaba professional. Singingene la e-studio record mbele ingoma ezizalalelwa ngabantu ezindlini zabo.
Nxa ukhangele wena impilo yomuntu ongintombazana osakhulayo njengawe oyabe engena kwezokucula abantu bamkhangela njani? Siyabona iminyaka edlule babekhangela umuntu oyintombazana oculayo ngani ngumuntu ongaziphathanga lokunye okunjalo. Kathe sikubona njani kulo mehluko na?
Umehluko sukhona kakhulu because abantu sebezwisisa ukuthi ukuhlabela it's not asonto eyangisayo njengakuqala. Uqala kwakukhanya ingani umuntu othanda into zokucula asesiyethwa labantu abani badubekile kusuke sokusiba lokuthathana ukuthathwa ama-advantages okukhulu ngabantu ababebele authority over i-program enaleyo yabo ufuna ukuyenza but athes is different. Abantu sebelokuzwisisa sebavuleka ingqondo ukuthi one can really earn a living ngokucula khona lokho. So kungani sokulokuhloniphana okuthize laba ama-musicians engani bahamba besiba wazi ama-rights abo ukuthi they don't owe it to anyone but to God obanika i-talent.
Ukhanya ungumuntu ofaka phambili ilizwi likaNkulunkulu. Ungasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini okuwenza ukuthi wena ube ngumuntu okhanya ethemba kakhulu ngezwi likaNkulunkulu njalo okholwayo?
Ngikhulele emolini yamakholwa anzange ngaphila enye impilo engasiyo yokukholwa kuze kufike ilanga lanamhlanje. Njalo sembona ukuthi yonke into esengizamile empilweni uNkulunkulu ngiyosengenelisile ukuze ngifike esikhathini esukweni lanamhlanje. Ngiyathemba kuNkulunkulu kakhulu because of what I've been through. Even when we talk about indaba yokuthi ngize ngifike esikhathini sokurelease, ukurecorda i-live recording, talking about finances, ukufaka nje izinto in place, ngibona isandla sikaNkulunkulu kakhulu. That's why ingxenye ngimthanda kangaka umlimi.
Ungasitshela nje ngamafithane okwenza ukuthi wenelise ukuloba ingoma zakho njalo zigxile kuzinto ezinjani?
Okay, ngizabuyela futhi endabeni yokholo. Mostly I've been inspired ngokubala iBhayibheli. Isikhathi esiningi engisichitha ngibala iBhayibheli, isikhathi engithola izingoma engizibhalayo. Inspiration yami yokubhala ingoma ivela in the Word of God.
Ngeziphi kakhulu ingoma ongathi wena nxa ukhuluma lo muntu njengami, ingoma zakho ongathi lalela le lale izakupha lawe idlabuzana?
Well, ngile ngoma engayibhalayo ethi Thatha Leza, ingoma engayibhalanga ngiphiwa umoya ongcwele after before ukushona kukababa, ingoma engibusisayo kakhulu. Le ngoma ethi nxa ngihlabela abantu bathola something from it. It was written in Tonga, and you find ukuthi abantu abangasomadonga they understand it, and they will ask for the meaning later on ukuthi ubusithoni lapha, but isibabusisile. Mutwene esishona engayiphiwa in a dream, iyambusisa kakhulu and iyababusisa abantu. Lezinye eziningi ngoba i-album ile 13 songs.
Ungasihlabelela nje eyodwa ikakhulu wena leyo uTata Leza?
Okay, ngizahlabela i-chorus yangkhona ngamafithane wenze ukuthi abantu bethenge album. Okay, ikhorasi yangkhona ethi Thatha Leza silo siyalo, Thatha Leza silo siyalo, Thatha Leza silo siyalo, Thatha Leza silo siyalo. Zakuna khona apho.
Yeah, yeah, nimnandi sibili.
Ayizwa
sibili. Ngizwe lami singikhanuka nje ukuthi ngiguqe phansi lapha ngamadolo ngike lami ngimdumise uNkulunkulu.
Uthando loyo lumi kuze kube nini nini ibongeni Nkosi.
Lo ke bekungu Abigail Mwembe untombazana oculayo ingoma zokholo webesixoxela ukuhlelo lwabasakhulayo. Igama lami nguChris Gande, ngimele untungameli inkomo we Studio 7.
Sibonge uChris Gande we Studio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Ukuze gqiba ezalamhlanje ke sikhangile ebesilaso. Iningi lamabandla aphikisayo liyavumelana ukuthi kufanele amabandla la abambane abumbe umanyano ozakhetha ozawamela kukhetho oluzayo lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ka-2018, ngoba kuyiyo indlela yokunqoba ibandla lezanu PF abalethesa umlando wokwehluleka ukukhuphukisa umnotho welizwe.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.